ngolwesibili sibonane labombutho we-ANC abemkhonto wesizwe lelinye ibandla engike ngaliqamba kwamanje ngesizathu sokuthi asikaqedi ukuhlangana, njalo inkulumo yethu ayikaphethi. Sisendleleni njalo yokuhlangana lamabandla athile aqhamuka eSADC region esingathi ngama-liberation movements awe-SADC. Ifrelimo sisendleleni yokuhlangana labo, ibandla elibusayo leBotswana sisendleleni yokuthi sihlangane labo, njalo labeZambia sisendleleni yokuhlangana labo ukuthi sizame ukuhlanganisa amakhanda sithole isombuluko edabeni lwezelo seZimbabwe, lona osolungani solukhathaza kakhulu even iSADC region. So yiwa amacele esisendleleni usihlangane lawo, ihlanganisela le-ANC eSouth Africa ezaphinda njalo sihlangane labo, sibone ukuthi kuzancedisana njani ukuze sicazulule udaba olusekhaya lapha osoluhluphe kangaka.
Kuyini elibanike khona njengesisombululo?
Esibanikeza khona into ezimbili ikakhulu. Sibanikeza imbali yokuhlukuluzwa kwamalungelo abantu elizweni leZimbabwe esingathi historical background. Sikhangela ikakhulu eGugurahound, sibuye njalo sithole ama-electoral violence kule ndaba yabomrambatshina. Sifike ku-2008 electoral violence lapho kwabulawa khona abantu abaningi. Siye ku-2017 lapho kuthathwa khona umbuso ngodlame kusetshenziswa bebutho. Sibuye njalo iminyaka le emibili emithathu edluleyo kulandela ikhu, kube lokuhlukunyezwa kakhulu lokwephulwa kakhulu kwamalungelo abantu. Sizama ukuthi kube lokukhulumisana, kube lokuhlala phansi kukhulunyiswane. Sizama ukuthi city lobby abomakhelwane bencedise ngendlela abakhona ukuncedisa ngazo.